Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Nithathe ke leli thuba ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 21 Mpandula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. EZimbabwe selizela nquswa ukuthi liphatheke emhlanganweni kahulumende welemelika okukhulumisana labakhokheli bamazwe e-Afrika. Ozaqutshelwa eWashington DC ngompalakazi.
Kulithuba elideke lelo okumele balisebenzise laba basezitalweni ukuthi bayeveza kahle kamhlophe ukuthi benzeni ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonitshwa amalungelo abantu.
Uhulumende usengezelele iholo lamatitshala ngamadola angamachumi amabili lanhlanu, US $25, kodwa amatitshala athi incane kakhulu limali.
Isizathu abalaso ukuthi kabafuni. Isizathu abalaso ukuthi basadla bona. Isizathu abalaso basantshontsha. Umuntu ontshontshayo kakhangeli umuntu angantshontshilayo.
Iqula le-IMF ebeleselizweni linquma ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe.
Ukugijimisana labantu bemchova akasiyo into eqondileyo ngoba ugcina kusenza ukuthi abantu balimale. Njalo abantu bemchova nxa bethe baba lapho abasebenzela khona siyakunanzelela ukuthi idolobho lakoBulawayo egodini kwavalwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe selinxuswe ukuthi liphatheke emhlanganweni kahulumende welemelika okukhulumisana labakhokheli bamazwe e-Afrika o-US Africa Leaders Summit ozaqutshelwa eWashington DC ngompalakazi. Kodwa umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ubikwa enguye ozamela uhulumende ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa kanxuswanga ngenxa yezijeziso zenotho azetheswa ngelemelika phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu. Lokhu ngokwakuqala ukuthi ilizwe leZimbabwe linxuswe emhlanganweni lo selokhu wasungulwa ngomnyaka ka-2014. Umhlangano lo uzaqala mhlazi ku-13 ngompalakazi uyephela mhla ka-15. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Jaramba ubikwa esithi umongameli welemelika umnumzana Joe Biden unxuse leZimbabwe ngemva kokuba abanye abaholi bamazwe e-Afrika bethe nxa eleZimbabwe linganxuswanga labo kabayi. Asenelisanga ukuzwa kuziphatha amandla zemelika ukuthi lokhu kuliqiniso na. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uke wahlangana lo mongameli Joe Biden ngeviki edluleyo bakhulumisana ngokuthi kwekethiswe izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Mnangagwa labanye bakhe abezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Okokuqala nje into ephuma kukhona lokho yikuthi iMelika i-invite imeme iZimbabwe ngokuba kayilwi leZimbabwe, kayilama-sanctions against abantu beZimbabwe. Ilabantu abathile abajezisa ngezenzo zabo ezingaqondanga. Kulithuba elihleke lelo okumele balisebenzise laba basezitalweni ukuthi bayeveza kahle kamhlophe ukuthi benzeni ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonitshwa amalungelo abantu kuhlonitshwe umthetho. Kuhlonishwa i-constitution, izinto zonke iMelika ekhala ngazo. Ngaleyo ndlela kuzenza kube lula ukuthi izijeziso zenotho lezi eziseleyo ezisuswe.
Ngezinye indlela awuboni mhlawumbe lokhu kucunula uMnangagwa ecine evimba uShaba ukubuya ngapha esithi kungani yena echiwe phandle?
Uyabenza ubuthutha obukhulu kakhulu ngokuba angithi yena akavunyelwanga ukuthi aye kwelaseMelika. Kodwa ke nxa kube lethuba lokuthi ukuthi weZimbabwe buya sike sizoxoxisana njengoba lawo useAfrika usezwekazini le-Afrika kulithuba elihle lelo kufanele bahambe lomkhulu wezinto asebenzile ezivezwa ukuthi balenguquko abazenzileyo lokho kuthiwa ngama-reforms. Thina esikwaziyo ukuthi kazenzakalanga, bazafika khona ngala kulalutho abazaluveza oluveza kahle kamhlophe ukuthi bazinikele ukuthi babe lobudlelwane obuhle leMelika ngaphandle kokukhuluma nje. Kodwa ngamvimbela, hhayi, uyabeveza ukuthutha obunye obumangalisayo kakhulu ngokuba umnangagwa kaSoZimbabwe, ushaba kaSoZimbabwe, ama-leaders ethu kaSoZimbabwe, iZimbabwe imenyiwe, oyena lowo menyiweyo kahamba emele iZimbabwe afika akhulume lokho okuyikho okuqondileyo, acele ubudlelwane, hhayi ukuthi afika abathethise khona yani.
Yona iMelika ibilakho ukuthiya iZimbabwe lomnanga kwaphandle nje kungabi indaba zalutho, kodwa imnxusile uShaba. Singathi lokhu kuveza ukuzinikela kwayo yini iMelika kudaba lokuvuselela ubudlelwano leZimbabwe?
Iye, ngithanda ukuthi ngiqinise njalo ukuthi kakunxuswanga uShaba, langakubhalele uShaba. Ushaba nxa ehamba umenywe haye nguShaba umnomzana usekasibanibani, umenywe ngokuba emele iZimbabwe emazweni angaphandle. Ngakho-ke kumele kucace khona lokhu ukuthi iZimbabwe imenyiwe, kodwa-ke kubhalelwe uShaba ngokunjalo kukhangelela ukuthi uShaba imele khona ngani. IMelika iveza kahle kamhlophe ukuthi izinikele ukuthi ibe lobudlelwane obuhle leZimbabwe. Nxa ngabe iZimbabwe ingenza lokho vele okukhangelelwe yi-constitution yeZimbabwe ukuthi kwenze, iMelika kayikhangelelanga ukuthi iZimbabwe yenze izinto eziku-constitution yeMelika, ikhangelele ukuthi yenze izinto eziku-constitution yeZimbabwe. Ihloniphe abantu beZimbabwe, hhayi abaseMelika. Ihloniphe umthetho weZimbabwe, hhayi umthetho weMelika. Ihloniphe amalungelo abantu beZimbabwe, hhayi amalungelo abantu beMelika. Ngakho akufanelanga kube nzima lokho ukuthi kwenze ukuze kube lobudlelwano obuqondileyo.
Lo-ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso elwisana lenkohlakalo eye-Transparency International Zimbabwe ithi iphakathi kophenyo lokuhlaziya inkohlakalo endaweni zokufunda. Ngalokho, linhlanganiso inxusa abalobufakazi kungatsha zemfundo ukuthi baze bethula. Linhlanganiso ithi ihlandla lakuqala lophenyo lolu luzabheka ezemfundo yaphezulu ezikolo zemayunivesithi lemakolijini, kuthi ihlandla lesibili lizadingisisa ukwenzakala ezikolo zeprimary lesecondary. Lokhu sikudaba lunye, uhulumende usengezelele izisebenzi zakhe okubalisa lamatitshala iholo elingamadola angamachumi amabili lanhlanu, i-US $25, kodwa amatitshala athi imali le incane kakhulu. Amatitshala asezathola ingxenye yeholo ebhadalwa ngamadola eMelika ibe ngamakhulu amabili, US $200. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz, umnumzana Themba kuye Moyo.
Sanibonani Ntateli Chris. Uma sikhangela isimo somnotho elizweni sibi, bese sibuya sethuswe yikuthi uhulumende esebenzisa ama-ministers akhe utshela abantu amanga. Mhlaka 1 August, u-Minister of Finance uMthuli Ncube wabiza ama-union wonke, wawavikela ukuba uhulumende kusukisela mhlaka 1 September uyagugula iholo labo ekhangele i-US dollar component, ukuthi imali le abayihola yama-allowance ama-US dollar $75, COVID allowance, i-cushion allowance ye-$100 uzayikhangela ibuke ayengezelele. Bese kusithi i-RTGS eyiyo vele engiyinsika yomholo wethu laye ayikhuphule. Sithe sisiyafika emabhenki ngemva kokubona imlayezelo ephumayo kuma-SMS esitshela ngesalary yethu, akusethusanga ngoba kwakuvele kuyikudlala ukunakanela ukuba uhulumende uzasingezelelela imali. Sesimnikezile amalanga kuze kuyefika mhlaka-26 ngoba sizama ukukhangela ukuthi mhlaka-1 September maybe usasekude ukufika kibo, kodwa sesimnikezile up to mhlaka-26 uhulumende ukuba akhangele alungise iholo lezisebenzi ngoba izisebenzi azisholi. Abesevuka uhulumende ebize umhlangano esebenzisa okunye okuyinto okwakukhona kudala okwakhulunywa ngumamvima ukuthi abasezi bephinde bekusebenzise futhi okuthiwa yi-NJNC. Ibiziwe lamhla i-NJNC asikwazi ukuthi ibizwa njani khona kuyinto engasekho emthethweni. Kodwa ke thina njenge-athuzi asilani lakho kuvele abantu nxa besenza amadlwana abo wena ungaso wezinga laba usondeli kibo. Siyaqinisa ke kuhulumende ukuba mhlaka 26 kabe selungisile iholo lezisebenzi okanye azimisele ukuphatha umlando walokho kuzayenzakala emva kwamhlaka 26 Mpandula. Moyo Themba kuye athus spokesperson.
Manje likelezwa na isizathu sokuba imali ingengezelelwa lina lalikhulume lo mphathi ntambo alikezwa yini ukuthi yena uthini ngokungafaki imali
empeleni? Ntateli Chris Gandhi, akula sizathu asebesifakile. Kahle kahle kuyibuyelelo obukhulu futhi kithi ukuthi sidinga isizathu ebantwini abakholisa ukubona ucuku kuzisebenzi eziphethilizwe. Isizathu abalaso ikuthi abafuni. Isizathu abalaso ikuthi basadla bona. Isizathu abalaso basantshontsha. Umuntu ontshontshayo kakhangeli umuntu angantshontshilayo.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la emaphandleni e-Athus ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Amapolisa aseqinise isandla kulabo abalemota ezithwala abantu phandle komthetho ngokusungula uhlelo lokubabopha. Iphephandaba leHerald lithi amapolisa abambane lengatsha ezitshiyeneyo emkhankasweni wawo ezibalisa iCentral Vehicle Registry, ZINARA logatsha lweVID. Kunjalo nje izakhamizi zakoBulawayo zithi kufanele uhulumende alungise imithetho yakhe ukwenzela ukuthi abatshayeli bemota zokuthwala umphakathi ezamakhombi abangavunyelwa ukusebenza benelise kwenze njalo bengaxotshisanwanga ngamapholisa njengalokhu okwenzakale izolo esitaladeni sika 6th Avenue Extension kuleli dolobho. Uhulumende uthi kakalungisi umthetho ovumela ukuthi abachayeli abangekho phansi kwenkampani yeZupco baqalise ukusebenza njalo kufanele babhalise kumanyano wamankampani ezimota ezithwala abantu andubana basebenze. Amapholisa izolo asungule umkhankaso wokususa ezitaladeni abatshayeli bezimota abangasebenzi ngokungekho emthethweni elizweni lonke jikelele besithi yibo ababangela ukudalwa kwamacala anjengokugqekeza amavinkili lokudlwengula abesifazane. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Ukugijimisana labantu bemtshova akasiyo into eqondileyo ngoba ugcina kusenza ukuthi abantu balimale. Njalo abantu bemtshova nxa bethe baba lapha abasebenzela khona siyakunanzela ukuthi idolobho lakoBulawayo egodini kwavalwa. Ngakho-ke kabalandawo eqondileyo lapho abangama khona. Njalo imtshova leyi akukacaci ukuthi ivunyelwe nguhulumende kumbe kayikavunyelwa ngoba bagcina bemisiwe ukuthi basebenze ngesikhathi se-COVID-19. Kodwa-ke imithetho ye-COVID-19 isiyehlisiwe mbe isiyekethisiwe. Ngakho-ke yikho abantu sebebuyela emgwaqweni ngoba labo balezimuli baye bekhangela ukuthi banekekele izimuli zabo ngaleyo mali abayithola kuleyo mtshova. So thina siyizakhamisi kunanzela ukuthi ukuxotshanisa abantu kuvi ngoba kugcina kulimaze lo muntu ongazi lutho. Kodwa-ke labo emtshova kumele ukuthi banikwe indawo eqondileyo yiBulawayo City Council ukuze njengoba igodini kwavalwa babekwazi ukuthi basebenzela ngaphi ngalesi sikhathi kunje labo befuna ukuthi baphandele izimuli zabo. Indawo leyana ka-6th Avenue siyo ndawo entsha vele bathwayela khonaphana mchokotho. Njalo uyakwazi ukuthi amapholisa lawo abe khona khonaphana amaningi vele ezigadela siya lapha yakhona. Kodwa-ke yindawo esesiyazi njengendawo vele okugadelwa khona.
Ungathi ngumlando kahulumende yini ukuthi lokhu engakalungisi umthetho wokuthi abachayeli bamakhombi bathwale njani abantu bengekho kunkampani yezoko? Kukanti lokho kokuthi besebenze bengaphansi kweminye imanyana ama associations linyathelo elihle yini
amakhombi akabulawayo abevele ngaphansi kwezinhlangano zombumanyano ngoba siyakwazi ukuthi kule bhupta kule ekspikhosi kule mchova mbayiwa kule city transit so besivele silidolobhele elilokuhleleka eliqoqekileyo nxa kusiza kwezemchova njalo kungumlando kahulumende ukuthi akhulume into ezwakalayo
sesikhangela sona isimo semota zokuhambisa khona ngapho kobulawayo sesinjani kathesi
kuloku kuyekethiswe imithetho ye-COVID-19 hhayi izimota sezisiba nganeno ukuhlupha kwazo ngoba abantu abaningi sebegada zona ezezivukileyo khona amakhomboni la agijinyiswa amapholisa kube khona ama-Honda Fit kube khona labo Zupco lezinye nje izimota abantu abazigadela zona amabhasi amakhombi kodwa-ke uhlupho lwezimota solunganeno esikunanzelelayo-ke ukuthi uZupco uvele uyantengantenga izimota zakhe zinilutshwana kakhulu ngokungakho-ke nxa kungathiwa sokusala yena yedwa kungaba luhlupho because uZupco yena vele amabhasi akhe awacaci kuhle ukuthi ngawakhe kumbe ngabantu kade beceliwe ngoba abaningi ngenxa yokuvula kwemithetho ye-COVID sebethethe amabhasi abo bawabisele emaphandleni asemalutshwana kakhulu amabhasi edolobheni ukuthi asengabe ngakaZupco kodwa-ke zona ezizimoto ezizimele zodwa obevele bechova la kudala umbayiwa aba-under i-City Transit aba-under i-Bupta lezinye nje yizwe seziphathisa kakhulu kungakho-ke sikhuthaza ukuthi uhulumende akhiphe leso sinqumo kumbe leli joga elifakile ukuthi zingasasebenzi sibe sesikhuthaza kabanikazi bemchova ukuthi baphathe kuhle abantu ngoba sesikunanzelela lanxa sizigada lezi zimoto uzafica ukuthi abantu abasebenza kulezo zimoto kabasaphathi kuhle abantu sebevamileke ukuthi bachukuluze abantu ngezindlela ezijiyeneyo bebathethisa besala izimali zabo abanye ngaba-charge imali ephezulu abanye abantu abasafuna ibhondi umbiza imdola sebefuna i-US dollar kuphela ngombiyo marani so konke kungana-ke ngizinto esezigcina zicunula abantu
lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulokucabangelana kwenkokheli yebandla le-ZANU-PF ukuthi ngobani abasekela osakhulayo webandla leli uSaibeth Musengezi owasa umthethwandaba udaba lokuthi uMnangagwa kakhethwanga ngokusemthethweni ukuthi abe ngumkhokheli webandla le-ZANU-PF ibandla iphephandaba le-Chronicle lelo daba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usefikile edolobheni le-New York emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 dina basakazela isisekaze njengoba zinjalo hayi sithi philane siphilene siphilene lapha ngile nkinga lapha abantu ba under amangwe laphana emarula e-high range bathi kulo mlilo laphana shabuhanguhangu sulesuku sitsha kodwa bathola usizo from i-government angazi ukuthi kuyabe kusezikalani ma kunjalo abantu besebenze nzima kangaka bebhulana lo mlilo amali ngawuhlaba labo ngenye indlela ukuthi bebeyazi laba abantu kabasize laba abantu ngomlilo lo uzagcina uyenza ingozi hhayi ngiyabonga lapho ngabe mude
Studio 7 linjani wasakazi bethu hhayi siyazizwa izindaba lisifundela kahle kakhulu sithi liyibambe injalo uqhubekele phambili umsebenzi wenu hhayi siyabonga khona lalaba abathanda ukusola laba bethi ye Studio 7 udlala njalo into ezimbili ye Studio 7 uphindaphinda into eyi-1 hhayi bantu bagidi impanzamiseko iba khona vele konke umuntu akula muntu aphambanisiyo Studio 7 siyawu-accept ukuthi hhayi kebe kuliphutha mpeli
la wonke umuntu lamaphutha so lengaba selisola ngani seli sikuyinhlala yenza ka studio 7 haya kunjalo bantu bazamana kubekezela njalo yalabo abathi imlayezo bayifundwa bazamana kubekezela abantu baningi laba siwe wedo ufaka umlayezo la baningi abantu abafaka umlayezo lapha so linde wakho umlayezo uzazofunde thina sithi ayihlala isikhathi ingafunda but asethuthi haya abantu baningi laba ufaka umlayezo la so abantu engizama ukuthi abantu bakhethe yazamana kulinda zamana kulinda isikhathi lesinike njalo lengaba lokho elichoto ze studio 7 idiye uphila phinito wakhe khona lo bawukhulumela studio lapha sithi Chris Gade wathi zama ukuzibamba wona babo yini lapha umuntu ustudio 7 kaseke hlangothi ukhipha njengoba zinjalo ye siyalebonga studio 7 liba benjalo basakazi bethu ayisiyabonga
studio 7 studio 7 ngiyathumeza amaudio yami lokho engaphumi ngingakadlali ngilo isikhalazo lapha ngathumeza ngahambisa umumbu wami egreeni so ngihambisa umumbu wami egreeni laphana 2017 ngahambisa ama 23 bags ezama 3 tins angizange ngibhadale bengicela ukuthi lifonele umanager we-GMB limbuze ngezinto engalezo inumber zami zefoni zithi zona 0785 738 490 yize engathumeza ngazo ngaloko studio 7 ngaridi kakhulu ukuthi ngithumeze umumbu wami ufo kudliwa ngabantu umabele ngakuhambise umanager wakhona wayekhona kwalapha ngalesi sikhathi bamazi futhi kwahamba njani imali yami ukuthi nginyamalele okwesibili studio 7 ngikhala ngemali yami engayihambise namabele imali yami futhi engahlawulwa ngabo eqoto abeqotuko sahambisa amabhele bathi bayasinika amalokuzenama ama-grocery i-grocery yakhona asitholanga i-grocery leyo njalo khonoko kwelokuzeni abanesithi bazasinika khona sikutolanga imali asiyiphiwanga ngicela sibuzele futhi ku-general manager wekoti futhi kathi imali yaka-2020 engafikanga kimi yahamba njani iinumber zami yizo lezo futhi ethi 0785 738 490 ngalifuna ama-receipt number umumbu wegreen ngizalithumezela nginamarisiti amabili ngathumeza umumbu uqala 20 bags ngazithumezela 3 bags konke angithola ngalo
salubonani salubonani ku-studio 7 siyabonga abasakazi abahle abasakaza indaba ezilohlonzi indaba ezenzakala on the ground siyabonga kakhulu ngithanda nje ukuthatha le 12 tshane mina ngithi abantu bakithi ukuthi ngithi abantu bakithi bezimbabwe asekele nini ukuhlasela nathina sodwa abantu ilizwe leli linje namhlanje ngenxa yegovernment ebusayo yezanu-PF yikho-ke abantu bonke abasemabandleni aphikisayo baphikisa i-system lekhona ekhokhelelwa li-government yikho-ke asingahlasela nathina sodwa asingachotheza nathina sodwa i-triple C ile agenda yayo against ibandla elibusayo igovernment ebusayo izap ile yayo imthokazi ile yayo amabandla wonke lenhlanganiso zonke eziphikisayo eZimbabwe zile agenda yayo okukhomon ngazo zonke lezi inhlanganiso yokuthi zonke zimelane leZANU-PF yikho-ke abe-TPC abenze okwabo okungabawinisa ama-elections abezaphu abenze okwabo okungabawinisa ama-elections abemthwakazi abenze okwabo
Studio 7 hello sengathi ngangena i-audio yami ntambama namhlanje mfo kamntungwa lokhuluma lapha njalo futhi ngiyaphinda angeke kuthi kwabulawa amandebele 40,000 yamandebele bebulawa yile nja kubonakala abantwana besindebeleni begaxe isikhava sakhe andiboni ukuthi aniphelelanga unkomo washiya esayine i-unity accord ma ngabe yayi-unity accord yangempela waye mnangagwabula logogo beni alinabo baba alinabo gogo alinabo anti namhlo uthi uthethe khona thina mthwakazi masithatha ilizwi angazi ukuthi uzacela indawo khona nifuna ubona bazamnika yini ngoba nje engafuneki khonani if it's i-unity accord why kumele amashona abe yiwasebenza indawo zonke zamandebele lowugijima ute izano ye iyakuyilapho kusuthwa khona bengisegwandaveli last week ngithole idrinki le ebizwa nge-fair cold drink le yamalokhuzeni lawo noma ngithi ngokhola ngobani bani that is 22 rand iqiniso lalo wabona i-fair cold drink e-12 rand siya kuthi 22 rand awubona ukuthi leyo ndawo vele kunzima khona apho wayenganifakela isikontiri wayekalakhela imizi yeni ibe mihle ma ukuthi kuyasuthwa yathi lihlale entabeni njengendwangu kube mhlawumbe kuthiwa kusegermany igermany yakwazi iyakususela imbokodo kahle kufakela umuzi khona apho manje nihlale entabeni njengendwangu lisekela nezentaba livika amaginyambila lapha every day ngapha lithi izalwe right hayi bo vulani amehlo mana thengisa odadweni lithengisa amashona ngoba nawo agijima wangena khona emashoneni umthwakazi masithatha umthwakazi uyakhona ngazi nokuthi uzaphuma ngayiphi imbobo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Okwezemelika, uMongameli Joe Biden uthi uzaqala akhulumisane lomndeni wakhe ngokuthi ancintise na kukhetho oluzayo lokudinga uMongameli welizwe. UBiden uza kuba leminyaka engamachumi ayithoba minwe mbili eyiti awokuzalwa kukhetho lukamnyaka ka-2024. UBiden uthi ngekhefu le-Thanksgiving ngenyanga kaLwezi uzahlangana lemuli yakhe lapho azakuzwa khona ukuthi bayavumelana laye na ukuthi ancintise kukhetho kumbe hatshi. Baningi abathi uBiden kumele aphiwe ithuba lokubusa okwehlandla lesibili ngoba eqhuba kuhle umsebenzi wakhe. Sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umbuso kamongameli Joe Biden.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu independent okhangela from esibangeni sokuthi angisom Republican and some Democrat ngingumuntu nje okhangeleyo ngikhangela amanamba. UBiden mina ngibona ngani uyawanela umsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo abantu baloku beqhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi silalo khona ukuthi kuthiwa kule shortage yestaff siswele abantu bokuqhatsha. So kuthi imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe jimisane lezinto ezeyikonomi wanelisa ukubhadala irenti uthenga ukudla imisebenzi ikhona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ungubani singananzelela ukuthi intengo yamafutha uhambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi kodwa ungabuza umdemokrati uzakhala ye ngenxa ukuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye ungabuza umrepublican umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yana liyana yefuel iye yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali, iDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali and yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa whether umsebenzi ophakathi welizwe kumbe udlelana lamanye amazwe mbona ngani uyawanelisa.
Lo ke ngukosikazi Priscilla Ndlovu ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seWashington State ngapha kwele Melika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo lamhluhlelo lwethu lwalamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa kanxuswanga emhlanganweni welemelika wezwekazi le-Afrika kodwa kwanxuswa ilizwe leZimbabwe. Uhulumende usengezelele amatitshala ngeholo idola elingamachumi amahlanu amabili lanhlanu i-US $25. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.